Into ezwe ngamapolisa kayifanelanga yamukeleke noma kungaphi emhlabeni into yobugebengu into yokungahlonipha amalungelo abantu yokungahlonipha impilo kanti ke bebengasoze bakwenze khona lokho bengaphiwanga igunya yilabo ababusayo ukungahlonipha amalungelo ukungahlonipha umthetho ukungahlonipha iconstitution ukungahlonipha impilo yabantu kuyinto esiyibone kusuka ngo-1980 ngakho kakumangalisi namhlanje ukubona amapolisa ephosela ama-tear gas phakathi kwezimota ezithwele abantu zigcine zisitsha njenga lokho kwenzakele namhlanje yinto eyibugebengo okufanele kubotshwa abantu elizwe neqondile bebezabotshwa baxotshwa imisebenzi bangabuyi babuyele njalo kuyo leyo msebenzi lo minister wamapolisi ubezaphuma emsebenzini lo commission ubezaphuma kodwa ke ngoba kubusa iZANU PF impilo yakhona yiyona leyo yinto encane kibenzakele leyo bazaqhubeka besebenza bephila ngayo nale impilo engahlonipha abantu
lona udaba lwezubukho lemichova lolu ubona ngani lungaqedwa njani
indlela yokulungisa lokhu yokuthi uhulumende asuse ukuvimbela amakhombi lokhu akwenzayo kubuyele esimeni lapho amakhombi ayesebenza khona ngendlela efaneleyo ngokuba amakhombi ayindlela yokuphila ebantwini kubhadalwa ngayo ischool fees yiwo afaka ukudla etafuleni yiwo abhadala irenti yiwenza konke nje ebantwini abalawo baziphilisa ngawo angumsebenzi alibhizinisi ayindlela yokuphila ebantwini ngakho ke kumele bayabuyisele emgwaqweni kungakhathalekile ukuthi kutheni lokho okukhulunywayo ukuthi kube nguzubuko yedwa kuyinto yamahlaya njengafanelanga yamukeleke kanti ke into yesikhashana leyo yokulungisa okuthiwa yi-short term ngesiNgisi okudingakalayo ukuthi iZANU PF isuswe embusweni sihlale kakhulu ayisahlonipha umthetho kumbe ivele kayizange yawuhlonipha umthetho ifanele iphume yiyo indlela ezakwenza ukuthi kulunge konke khona lokho nxa ngabe lokho isembusweni kulantweza lo.